izisebenzi zonke lezi ezaxoshwa ngaleyo ndlela kukhangelela ukuthi sezizathola okunye phezu kwalokho ezakuthengiswa ngabaqhathi okwe-3 weeks notice. Kukathi-ke kunjalo umthetho lo obisela izinto emuva. Abazi ngomthetho abanye bathi kungenzakala ukuthi nxa abaqhathi beye kudale laphezulu ele-constitutional court kungenzakala ukuthi umthetho lowo kuthiwe hatshi ayisiwo umthetho opheleleyo. Kodwa kungakenzakali lokho esingakutsho ukuthi izisebenzi sezinelungelo lokuthola i-retrenchment pay cases phezu kwama-3 months notice lana ezaphiwayo.
Ubona abaqatshi bona labo bebuyela yini emthethwandaba ukuyaphikisa lumthetho?
Abaqatshi bazabuyela abanye bakhona ngoba kwabanye ukuthi babuyele emuva babhadale kusukela ngoJulay engaye kuzabasinda. Njalo kulabanye abaqathi abathi bona bafuna ukulandela umthetho nxa into bengayibone kuhle bafuna ukuyaqondiswa lidala. Njalo ungakhangela ukuxothwa kwabantu okwenzakeleyo, iningi ngabantu abaxothileyo baxothwe kunhlanganiso ezidlelana lohulumende. Ngokuzwa kwami iy'nkampani ezingathi ziku-private sector abantu abaxothwe khonapho ngaba ku-5,000 kungathi-ke laba abaningi kuthiwa baxotshwe kumakhampani aseduze lohulumende lokhu okuthiwa ngama-parastatali nama-local authority lokunye okunjalo.